siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela nani labantu ababanjwe yi-COVID njalo labantu asebebhubhile ngenxa ye-COVID njalo mbona ubekhangelele nani labantu abahambe bayahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi mbona kanengxenye yokho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe mbonani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown njalo okunye siyananzelela ukuthi imikambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emikambo besenza izinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engxenye lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhonomi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokhu bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe ezempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela kodwa mbona into esiqakathekileyo ukuthi ngaleso sikhathi singaphunguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenze ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenze ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela siyananzelela ukuthi ngenxa yendlela okube lezimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakathana siyabona ukuthi sokusiba baningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane
khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bakhona yini abalokhu bekhonona ukuthi bayahamba baphenduke bangahlatshwanga
siyananzelela ukuthi lalabo abayahlaba injection ngenxa yokuthi sebesiba baningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothana hhayi ayisekho ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befica injection seziphelile ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injection zibe ziningi ukuze labo abafuna ukuhlatshwa bathole zikhona njalo bakwazi ukuthi bahlatshwe.